tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 13 Ntulikazi 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolice ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolice uyabe sevotile bese siyavota mhla ka 30 uyabe sephinda isibili ngakho lo lukhetho sesihle sithi asisakholisi ukuthi sithi sina sizavota sikhululekile
aba mabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele lamhlanje bekhonona ngokuvotiswa kwamapolice ngudlu izolo eRose Camp.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikhampena ngokuthula.
Umongameli Mnangagwa wabele abantu bejotsholo eMathebeleland North inkomo ezedlula inkulungwane phansi kohlelo lwe-Command Agriculture namuhla. Kuhlelo lokuzilibazisa olwe Wars of Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo ele ofakazi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Aba mabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele ezitaladeni lamhlanje besola ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission phezu kokuvotiswa kwamapholisa ngudlu izolo eRose Camp lakwezinye inkamba phansi kohlelo lwepostal voting. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ngemva kokuthola imibiko yokuthi amapholisa ayavota kobulawayo eRose Camp ngepostal vote betshelwa ukuba bavotele uMongameli Emmerson Mnangagwa kuhlelo obelungaziwa la iziphathamandla zezek kobulawayo amabandla aphikisayo avuke ayaqala ukutshengisela phakathi wenkamba lapho abadudulwe khona ngamapholisa. Odinga ukumela imakhokhoba edalela eParliamente umnumzana Sidingani Dube ngomunye obetshengisela eRose Camp lamhlanje.
Userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolice ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolice uyabe sevotile bese siyavota mhla ka 30 uyabe sephinda isibili ngakho lo lukhetho sesihle sithi asisakholisi ukuthi sithi sina sizavota sikhululekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Banda yena uthi ubuqili bukaMnangagwa sebusobala.
Zimbabwe enhle. Namhlanje mhla ka 13 ngiyalazisa lapha maZimbabwe wonke ukubana silapha eRose Camp lapho uMnangagwa esithi ngopresident ukathathela umgabe. Yena nangu sevotisa futhi amapolisa. Sithi hayi Mnangagwa sicela ama free and fair elections.
Unkosikazi nokuthaba Hlongwane womanyano we-MDC Alliance laye usole kabanzi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Ye, sithi thina le nto eyenziwe emapholiseni amapholisa ayafana lathi uMnangagwa kayekele ubuqili kayekele ukuthi kuvotwe ngesikhathi singakavotwa kathi zenxa ukuthi ufuna ukuthi arike manje kakaqalisi kakathi one njengangabe eMathebeleni vele asifuni nakumbona
amavoti amapholisa abo abikwa ezayagcinwa ngabezek eHarare engavulwanga abesethunyelwa lapho ababhalisela ukuvota sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lwenziwe. Kusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party seliqale ukuhamba likhankasa edolobheni lakobulawayo lithanyela imigwaqo. Ozamela iMRP ebulawayo Central edalele eParliamente uNkosazana Sehliselo Ndebele laye usemkhankasweni lo.
Mhlanje bese le campaign lapha kuBulawayo eCPD esibiza ngokuthi clean up campaign. Le campaign bese yenza kakhulu ukuthi sikwazi ukungejana nama voters wethu.
Sekusele amalanga alithumi lasikhombisa ukuba iZimbabwe iqhube ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalele parliamente kunye namakhansili, kodwa kulokungazwani kwamabandla ezombusazwe le-commission ye-ZEC ngendlela elungiselela lolukhetho loba nje ukukhankasa sekufike esibangeni esiphezulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wabele abantu bejojolo eMathebelele North inkomo ezedlula inkulungwane phansi kohlelo lwe-Command Agriculture namuhla andubana akhulume labalandeli bakhe emhlanganweni wokukhankasela ukhetho esomhlolo stadium eLupane. Kubika uStandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuna varakuta zvima demonstration dipose demonstration ayi voti.
Umongameli Mnangagwa uthembise abantu inhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela ukuphutshisa olwegwayi Shangani Dam oluzalithela iMathebeleland amanzi. Asizweni amanye amazwi akhe ehumutshwa ngumgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla leZANU-PF umnumzana Richard Moyo.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikampela ngokuthula.
Kuna varakuta zvima demonstration dipose demonstration ayi voti mu polling booth munopinda munhu 1 pambilo kubambana pasne mandu ayo ngiyabonga.
Uyalibonga ubaba abtheleni zani.
Esabela abantu inkomo ejocholo. Umongameli Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi bezigcine kuhle zithuthukise impilo yabo.
If you get free amatoka zam 3 noma ang 10 kumbe njengezinduna ngabe A2 sibanika 5 or 10 amatokas. After 5 years zizawabantwana kumbe abatatu noma 4. So after 5 years uzabhatala the first one ezinye lezezitatu noma ezine ngezakho asozobhatala angithi. So iprogram enhle kakhulu yokuthi abazali emakhaya we are empowering the households at home. When am I Navacha wafa Navacha? Angit Sazniki Zinkomo. But not to eat them. No. To breed. What is the hand? Angit?
Ebonga amazwi kamongameli Mnangagwa unobhala webandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu. Ukhulume ngodaba oluhlupha kakhulu eMathebeleland.
Bakubonga ngakho konke okwenzela ilizwe lengenyanga ezingu-6 edluleyo. Kodwa into abayicela ama-youth baba yikuthi khona kungcono kakhulu ukuthi ngabe liqhatsha ama-youth akhonapho kulokuthi kulethwa ama-youth abangangasoba lapha nxa imisebenzi ivukile. And wakhuluma ngakho ubaba ewange wathena watshela i-management yezesa watshela i-management yekorari wathi nxa kusenzakala yonke intuthuko esigabeni kube loqhatshwa abantwana bakhonapho. Izinduna nazo ziyakhala zithi kulezilimo kodwa nxa sebelimile inyamazana zifike zidilize konke lokhu bengasuzanga i-compensation. Konke lokho ubaba uthi uzakwenza ukuze kuthuthukise isigaba sakithi.
Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ebezikulo umhlangano zigoqela umnumzana Constantino Chiwenga, Sibusiso Moyo, Angel Petrud Geje, Jacob Mutenda, Sthembiso Nyoni, Kane Matema, labanye. Ngakwelinye icele, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube nomhlangano ofanayo eMtasa Central lapho athe belokhu belwisa ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngikhona pha eWashington ngosithandekile Mhlanga.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ize yavuma namuhla ukuthi ngempela amapolisa aqalise ukuvota lanxa nje ibikulandule lokhu izolo ngemva kokubanja xhaka kwamapolisa evotiswa ngudlu eRose Camp kobulawayo izolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomishini leyo unkosikazi Priscilla Chikumba ukulandule ukuthi amapholisa abanjwa ngamandla okuvotela iZANU PF. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Amapholisa endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezigoqela iBulawayo wange lezinye aseqalisile ukuvota okwethuse uZulu esithi ibandla leZANU PF seliqalile ubuqili kukhetho lwalonyaka. Omunye wamakhomishini unkosikazi Sibongile Ndlovu uthi uZulu kakumelanga ethuke ngoba kuvele kuyimvumo njalo kusemthethweni ukuqala ukuvotisa ngepostal vote.
Postal ballot inikwa abantu ababeyicelile bebhale ugwalo bayicela kuzeki besenziwa ukuthi basemsebenzini kahulumende ngaphandle kwelizwe kumbe basemsebenzini kahulumende laba abamapolisa lamasotsha kumbe njengabayezeki abahambe besezindaweni abangahlali kuzo ngesikhathi sokhetho. So nxa sebecelile bavunyelwa bayathunyezelwa ama ballot papers la abe phakathi kwemvlopu. Imvlopu yokuqala ephezulu iyabe ibhalwa ibizo lomuntu lo ozavota, ibhalwa ibizo lakhe, le ward yakhe, le constituency yakhe, le province yakhe.
Uqhubeke echasisa ngalolu hlelo lwepostal voting.
Uzivota uyathatha imvlopu yakhe abe lapha khona. Akudingeki ukuthi kube labantu bezeki bezekhayeni ukuthi uvote njani. Akula muntu okhokhelela ukuthi uvota njani.
Ukukhonona kuvela ngemva kokuba umnumzana Silayi Gwana isiphathamandla sezeki elandule ukuthi amapolisa ayavota kobulawayo izolo okudale ukuthandabuza ukuba izeki ingabe ingasiyo ephethe lolu khetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njalo abazaqapha ukhetho lalonyaka babe lomhlangano lentatheli namuhla besethula sebekubone kusenzakala ngaphambilini kwalolu khetho. Kubika ubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu zingaphansi kophahla lwe-Election Situation Room zisole kakhulu ukusebenza kwe-Commission eZimbabwe Electoral Commission ngokuphatha ukhetho ngendlela ebangela ukuthi uZulu engayithembi. Ilunga le-ESR uMnumzana Dumisani Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi iZEC iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bakhululeke njalo bayethembe.
Sibone kulenkinga yokhetho, ukhetho oluphathelane ngokuvota kwamapholisa besebenzisa uposo kumbe i-postal voting. Sithole ukuthi eRose Camp kobulawayo kube lokhetho lukaposo le-postal voting. Kodwa ukhetho lolu kuyenzakale ngendlela eletha ukuthandabuza ebantwini. umthetho uthi kumele bevote be apply bese bevota umunye ngamunye kwesibili thola ukuthi kade ungela lwazi mbi information nge postal voting le
elinye lamalunga e-election situation room umnumzana Michael Ndiweni ukhuthaze izeku ukuthi indlela abenze ngayo ayivezi ubungcitshi ngoba ingazisanga uZulu ngokuqala kwalolo hlelo.
Izeki yona bekumele nje ikumele egcekeni ikhuluma ukuthi hayi amapolisa aseqalisa ukuhlela kwale postal voting lokugcina mhla ka 16 as an example then ukuthi sizwe ubukhulu wabezeki ubaba uSlaigwana esesala ukuthi akona le njalo yenzakalayo ngamanga ukuthi ilangane ngakatshoni bese sibona amapolisa ezevumuntu hayi kwenzakele.
Leli qembu labantu abe-election situation room bathi abazwakali ukuthi isimo sinjani kwezinye indawo njengezinkambeni zamasosha lapho okungafikanga abantu khona. IZEC ithi yona ayilamlando lapho kukhangelane lokuvota ngeposo. Kodwa linhlanganiso ithi izabamba IZEC ngamandla ukuthi ibe lengxenye kuleso sabelo njalo bazazama zonke indlela ezigoqela ukuya emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngikubulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlangane lenhloko kahulumende yeleBrithani lamhlanje onkosikazi Theresa May kulokuxokozela okukhulu lokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe besithi kabamjabulele. Icele leMDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe selicele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi ehlukane lokungenela kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba wokupha umbono wabo wokukhonona phezu kwendlela bekhomishini ebona ngezokhetho eyezek eqhuba ngayo umsebenzi. Unobhala jikelele webandla leli umnumzana Nixon Nyikadzino uthi bakhathazekile ngokwenza kukaChiwenga lapho ekhuluma ngeZEC.
Cela ukuthi uChiwenga anje uyakwazi ukuthi ngomuntu wayephambili vele ngendaba yekhulu eyenzakala umhla ka 18 November. So sicela ukuthi akathethe ngendaba zangama elections SGS njalo njengabantu abeZimbabwe ukuthi beke behambe bechoose umuntu abamfunayo. Nothi ukuthi yena etshele ukuthi iZEC iyenze njani ngendaba ama-elections. Ama-reforms esikhuluma ngayo khamathi yenjalo engahluphani engahlokomeze aboZEC labochepe semangona ukuthi benze ama-elections kanjani. Sifuna ukuthi yena ekwazi ukuthi sengu-vice president kasoli soja. Ama-soja asiwafuni vele ngendaba zama-elections. Yikho sifuna yena.
Ekhuthaza abeZEC ukuba baqhube umsebenzi kakuhle hathi ukukhanya angani beyingxenye yelinye lamabandla ancintisayo kukhetho.
Asifune vele ukuthi iZEC ibe yenza as if nge-organization ezanu-PF o yenza izinto entuthuke ukuthi bekathisele ukuthi zanu-PF ize ibe ingene iwine ama-elections. Asifuni lokho. IZEC i-board eli-independent, so sicela ukuthi bona besitshengise njengama-political party ukuthi ukwenza kwabo vele ngabantu abayi-independent abangesiwo abantu abasenjiswa ngabantu be-ZANU-PF. So thina njengabantu abeZimbabwe sesiphuma e-parliament sithi abantu abeZimbabwe kabakhulume bethi i-election esingena kuyo le kufanele ibe i-free fair election not injonge ukuthi abantu abeZANU-PF begcine e-parliament behambise izinto ezingafunayo ngabantu abaphandle.
Abebandla likankosazana Thokozani Khuphe basola kakhulu inkulumo kaChiwenga sikhathi sonke ekhulumisana loZulu emihlanganweni yokudinga usekelo lwamavoti lapho azwakala njengomuntu otshela abeZEC okokwenza. Kungalesi sizathu bekhuthaza abeZEC ukuba baqhube umsebenzi wabo belandela umthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla lixotshe amalunga alo angene kukhetho ngenkani kumbe ezimele. Abaxotshiweyo laba bagoqela umeli weMavuku Tafara edale lePhalamende, umnumzana James Maridati lomeli weHarare West edale elifanayo, unkosikazi Jesse Majome. Kusenja lo umchuchi somkhulu kahulumende umnumzana Ray Gova laye uxotshiwe namuhla. Esetheswa icala lokwehluleka ukuchuchisa kuhle amacala enkohlakalo etheswa abake baba iziphathamandla zikahulumende kamgabe. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukujeziswa kumbe ukukhishwa kukamthwisiso omkhulu welizwe kwenziwa ngaphansi kwesithetho sombuso lemithetho efakelwe khona lokho kukhangelwe ukuthi abe yilokho okuthiwa u-independent. Singakhohlwa ukuthi i-National Prosecuting Authority iliqembu elizimeleyo kayithunywa ngama-politicians, kayithunywa ngu-president ukuthi tshutshisa lo ungatshutshisi loyana. Ngakho-ke nxa ngabe ukhuluma ngokuthi kulamacala amakhulu awe-corruption engakatshutshisi kungenzeka ukuthi labo bantu babotshwa ngoba bengama-political opponents, akunabufakazi, angeke azabe udinge abuzuze bungekho. Yona leyo nto kuyafanele ukuthi ikhangelisise ukuthi icala lakhe licala yini kumbe wala ukusetshenziswa ukulwa labantu abangahambisani lalo uhulumente okhona.
Ngezinye indlela Ncube kungatholakala ukuthi ukumiswa kwakhe umsebenzi kuhambelana nalo kungezwani yini okukhona phakathi kwamaxuku atshiyeneyo kubandla lezanu PF?
Yebo, kungenzeka khona lokho, kodwa ngithi lapha sesiyacabangela kungenzeka njalo ukuthi ngempela uyamehlula umsebenzi, kodwa sifuna ukuthi sikukhangele ngendawo zombili.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwadi kwezombusazwe. Ukuxotshwa kukagoba lokhu kuza ngesikhathi omunye wabetheswa amacala enkohlakalo ngesikhathi sikamgabe umnumzana Ignatius Chombo eselobele umthethwandaba we-High Court ecela ukuthi ulahlele kathana amacala awetheswayo. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku ufikise isicelo lesi enkantolo izolo. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-cricket linqotshiwe lamhlanje kumdlalo wama-one-day internationals. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu lePakistan liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amathathu lathoba mnombili 308 ngemva kwama-overs angamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lenelisa ukuthola amaranzi alikhulu lesikhombisa 107 kuphela kuma-overs angamashumi amathathu lanhlanu. Umdlali weqembu lePakistan udale umonakalo omkhulu uqembu leZimbabwe ngu-Imam Ul Haq, yena utshaye amaranzi alikhulu elilamashumi amabili lathoba mnambili eyedwa okulinani elidlula lelo elitholwe ngabadlali bonke abeZimbabwe. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogoyarira obebukelela umdlalo enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo uthi abadlali abaxabana lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket phezu kweholo elitholwa ngabadlali kumele baphenduke babe ingxenye yaleli qembu ukuze iqembu leZimbabwe lingabi yinhlekisa.
Iqembu leZimbabwe ama-Chevrons adlalanga kuhle, bayenze okuyangisa kokuthi iZimbabwe i-record yokudliwa kakhulu lapha e-Queen's Sports Club yayiyenziwe ngeminyaka esingathi eyi-8 edlule bedlala le qembu eleSri Lanka lapho abadliwa khona nge-118. Namhlanje amaranzi abawenzileyo yi-107 kuphela. Abafana laba abanye basesebatsha, kukahle ukuthi iZimbabwe ikhumisa nemlothala labantu abadala ngoba laba abatsha hayi basafunda. Laba abanye abakhona abadala abanjengabo uCaptain uMthuli Masakadzi hayi kadlalanga kuhle njalo uyehluleka ukubana ephakamisa abafana.
Kulabadlali abathenjiweyo ababalisa ababengokapteni beqembu lesizwe uGraham Cremer, uBrendan Taylor kanye loSikhanda Raza abangekho kuqembu leZimbabwe elingqilana lilePakistan ngoba kulokungezwani phakathi kwabo lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket phezu kweholo. Umdlalo wesibili phakathi kwalawa maqembu khona ngomvulo mhlazilishumi lesithupha njalo uzaqala ngemva kwemizuzu elishumi lanhlanu ukutshaya ihola lethoba munye ekuseni. Asikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League ingena kuviki lethumi lathoba munye kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizamukela leMtare City ngaseAscot ukuthi leBulawayo City lizadibana leHarare City ePapa Fields. Iqembu leYada lizadlala leFC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken Indies lizadlala leNikrut ngaseLuveve. Abafana beNkezi Platinum bazadlala labeTriangle ngaseBaobab ukuthi iqembu leZPC Kariba lizanqikelana leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Ngensonto iqembu leCapes United lizadlala leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium. iqembu leShapani Mine lizadibana leDynamos ngaseMaclass, akuthi iqembu leHighlanders lizemukela leRentals ngaseBava Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uwoza Freite lamhlanje silo mhlabeleli wezokholo uFidus Spanda ehamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group. Lidlala delika Fitas Spanda elesithu panjalo lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikhule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFidus uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni, wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke ngami uNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo, manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi litholakala njani idlalade kulabo abangathanda ukulithenga Spanda?
Endaweni yaseZimbabwe litholakala manje kakhulu kuMr. Ncube laphana eNkulumane koMnyoro. Ifone number yakhe ithi 071-664178. Ngizoyiphinda futhi 071-664178. Kanti eSouth Africa litholakala kimi ku 061-708-9451. Ngizoyiphinda futhi ithi 061-708-9451. Leyo noma ngabe kuWhatsApp uyakhona ukungwhatsapp ngayo ma ngabe ufuna i-CD noma yiliphi. Manje labo fakazi uyalithola kimi.
Uyalicela njalo umhlabeleli balaleli ukuthi limxhase lithenge amadlalade akhe oqobo, hatshi lawa abazwa izigilamkhuba eziphila ngezithukuthuku zamanye amadoda. Uphuma ke enkundleni uFidus Spanda leqembu lakhe leOfakazi ngale eyisihloko sedlalade ethi limcobelele. Bonga Fitas Spanda ehamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group. Lingayika tshana luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona indaba zokhetho lamhlanje kulokukhonona ngokuvota kwamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.